Ukuhlolwa kwamagama ku-voters roll eZimbabwe kugitshwa namuhla kulabaningi abakhonana ngokuthi amagama abo kawakho kugwalo lolu oluzasetshenziswa mhla ka-23 Ncwabakazi lonyaka. AbeZimbabwe Electoral Commission kabakakhulumi ngokwengeza isikhathi sokuhlola amagama kugwalo lolu. Nkosazana Ellen Shiriyedenga obona ngezokhetho kubandla le-CCC uthi bayakhala abantu ngokwenziwe iZimbabwe Electoral Commission.
Sithole izikhalazo eziningi, ikakhulu abanye abantu abaswele amabizo abo ku-voters roll, labanye abasuswe kuma-polling station lapho abajayele ukuvota khona behanjiswa kwezinye indawo okungama-ward kumbe ama-constituency ayethiyeneyo. Njenge-for example, sikhangela ku-ward 8 izizalwane ezethorn grove ezisuswe khona ngalo zafaka ku-ward 1 ebulawayo central lapha abangahlali khona, okokuthi umuntu kumele ihambe yegadi kombi kumbe umchova esiyadinga esiyarejista ukuvota. Abanye bafake kubo 17 kilometers lalapha abahlala khona. So ngezinye izikhalazo esihlangane ngilazo.
Uphinde wathi bazalobela izek ngezikhalazo zabo.
Sibhale ugwalo esiluqedisayo njengoba uhlelo loluphela namuhla. Ugwalo lo sizalihambisa ezek ukuthi belungisise izikhalazo zona lezi.
Uyakhala njalo lo mnumzana Nhlanhla Moses Ncube okunhlanganiso ye-Freedom Alliance.
I-voters roll ingamarathanthini abantu kabakwazi lokuthi bavota ngapi. Abanye lokuthi vele ba-registered kabakwazi abantu. Abanye uyathola ukuthi ukuwadi kumbe ukuwadi 24 nkayisouth kodwa ibizo lakho kalikho kuwadi naleyo, kumbe utshelwe ukuthi kuleyo uza kuyavota kuwadi kumbe 25. So yinto embi kakhulu le eyenzakeleyo, kodwa itshengisa ukuthi khona abakhulu bona ababayibenza izinto kibo, kutho ukuthi kwenziwe ngabomu. Okuyinto lokhu kungabe kwenzela ukuthi khona abantu bahle banyampe inhliziyo kumbe bayekele ukuvota. Njalo kutho ukuthi ngenye indlela yindlela ye-rigging le esesiyibona le, ukuthi ke lithola ukuthi amabizweni kawekho abanye totally.
Abakubandla leZANU-PF labo bayakhala ngokwenziwe izek. Umnumzana Joseph Chuma ngomunye wababambe owangaphansi ngokwenziwe ikhomishini le.
Lumemetheke phose indawo yonke. Kusuka nje kudidanise ingqondo ukubana kungani abantu befuna ukwenza sengani thiwa kumbe thiwa isenzakalo esenziwe libandla leZANU-PF. Bekhohlwa ukubana lathi njengeZANU-PF silamalunga amaningi afike aswela amabizo abo khonaphana besiyakhangela i-voters roll ezindaweni lapha ade bevele bejayele ukuvotela khona. Imbangela esenzakalo lesi ilula nxa umuntu ungavula ingqondo zakho ucabange kuhle hatshi ngenzondo kumbe ngokunye. Nxa vele kusenziwa indoda i-delimitation le eyenziweyo, kuvamile vele ubana izinto ezinje ziyenzakale, amabizo alahleke kwesisikhathi ngenxa yokuthi bona sokutshintsha phela ama-boundaries ama-ward la ama-constituency lento ezinjalo. Kodwa akusiyonto engalungisekiyo. Ngikhuluma nje kathesi bakhona abanye abantu buthange ade behambile baswela amabizo abo, kodwa namhla bade behamba amabizo abo ebesetholakele esekhona, ngoba iyoda i-system glitch leyo eyabe isenzakala, hathi ukubana mbethwa kulobugobogobo obukhona oyabe usenzakala.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Belief Gawule okubandla elebusayo.
I-inspection ye-voters roll siyenziwe namhlanje lelanga lokugcina kuyavalwa. Yes. Kodwa engingakwaziyo ikuthi kambe kuzazwakala nje njengoba ukhetho namhla kuvalwa ukuthi abantu bayenelisile yini ngobuningi babo ukuthi bayehlola amabizo abo. But okukhona ukuthi abantu abaningi bavele bale mvamo yokungazi ayahlola amabizo abo, ithatha for granted ukuthi amabizo abo akhona. Laloko ukukhangela engemafonini yiko kwenza abaningi behambi besiyahlola. Yebo phela khonoko kade kutsho ukuthi abanye abantu bathi bona amabizo abo abengatholakali. Phela yinjongo yokuthi izekhi yabisendela khona ukuthi abangatholakaliyo baphinde ba registre futhi
kukhangelwe ukuba ugwalo lokuvota luzavalwa okusemthethweni kusasa abazabhalisela ukuvota kusukela kusasa kabasuze bevote kukhetho olukhulu oluzakwenziwa lonyaka ngimele iStudio 7 ngiseMaryland ngingokhiphi Stube.